ngamafitshane uDonald Trump yi-populist. Ama-populist yilabantu labana ba-appeal to people's emotions, ukuthi khona khona yena uzazama ngazo zonke indlela ukuthi athabise abantu ngenkulumo ethize engabe mhlawumbe izakwenza ukuthi labo vele abalezizondo ngezinto ezithile bahlokome basukume baye phambili. Kodwa-ke singasiyalandzela uKamala Harris akwenzayo yikuthi uyabe zama ukufaka ama-facts. Ama-facts kwesinye isikhathi abantu abalandela i-politics abalandeli kakhulu kabathandi, bona bayabe befuna into abathi nxa bayizwa ngaleso sikhathi ibakholisise, kungakhathaleli ukuthi in the next 10 years kuzahamba njani. Singakhumbula ukuthi uDonald Trump ukhuthaza kakhulu ikakhulu into zembhobho, into zokubandlula abantu bakwezinye izizwe mbe izalwane zakwamanye amazwe ukuthi zingene. Konke lokho kanye into ezithakisa abantu abazibiza ngokuthi bangama-Americans. But iqiniso elikhona ukuthi i-America iveli lilizwe elabunjwa abantu abavele ezindaweni ezihlatshiyeneyo. So abantu bona abazibiza njengokuthi bangama-Americans, truly Americans, bazajabuliswa imbiko kaTrump. Ikakhulu ngakhaya labantu abamhlophe bayakuthanda kakhulu ukuthi bona bangaze basondela lapho kulabantu abamnyama khona, lapho kulamandiya khona, lezinye izizwe nje abazibone ngazantu azi-inferior kubo. So yibo bona laba abantu abazathabela imbiko kaTrump. Kube sokusithi laba abazama ukurizina, abakhuluma ngento eziqondileyo, abalandela uKamala Harris, bona labo bazamlandela ngembiko yakhe abayibonayo ukuthi umuntu lo ukhuluma into mhlawumbe engabambanisa isizwe. So khonaphana-ke sokungaba ngutikile obhani makusiyafika ekugcineni, kube sokusehlukanisa wona ama-electoral colleges lawana kumbe ama-swing states ayiwo ajayele ukuthi abangele ukuthi ngubani ozakhokhela i-America.
Abasekeli balaba abancintisayo ama-running mates bangaletha mthelela bani kumpumela yalolu khetho? Sesibala labanye njalo abasekela laba abancintisa ababa-endosayo.
Nxa sinanzelela ama-running mates abo bonke bobabili asibo bantu esingathi khona khona bale force kumbe bayaphula ama-masses kangako. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi ababasekelayo bobabili bangaba le influence. Singathatha umzekeliso uDonald Trump ulo Elon Musk. Elon Musk is a billionaire, ngumuntu osomabhizinisi omkhulu kakhulu, waziwa ngabo Starlink, waziwa ngabo Tesla, njani izimoto zakhe leziyani. Yikho ngisithi mina uTrump usehlangothini lwabosomabhizimusi abaningi njalo bangamsekela, kubalisa abantu abanjengabo Elon Musk, ngoba vele bona ngama-capitalist kusiya ngale. So wonke ama-capitalist labantu aba-capitalist minded bazabasekela. Kube sokusithi ngapha ehlangothini lwama-democrats ungananzelela basekelwa kakhulu ngabantu asebeke baba ngabomongameli. Ungathatha for instance umzekeliso wokuthi uBarack Obama uyakhuluma kakhulu edinga usekelo lukaKamala Harris. Uthathe uJoe Biden ongumongameli kathesi uyakhuluma kakhulu esithi uKamala Harris kathole usekelo. Clinton obani bani bayasekela ama-democratic candidates. So khonokhana lapho sokungabangela umthelo omkhulu kakhulu ukuthi uKamala Harris la egcine njani, egcine ethola ama-votes wawina. Kube sokufithi ngale sayidini lama Republicans ungananzela okukhulu kakhulu ukuthi those are business people. UTrump ekhuluma ngokuthi let's make America great again, bona bakhuluma ngokuthi great in the sense yokuthi i-America yiyo kumele ibuse umhlaba wonke, i-America yiyo kumele ibe ikhonke umhlaba wonke in terms of ama-wars, i-America yiyo kumele iyenze lokhu lalokhuyani okudominethayo in terms of dominating other nations, kumbe kudominate amanye amazwe. Kodwa ngapha kuma-Democrat bakhuluma ngobumbano ukuthi abantu asithuthukiseni i-health, asithuthukiseni i-social service, asithuthukiseni imiholo yabantu, asithuthukiseni amapentshini abantu, asithuthukiseni ukufunda kwabantwana ema-universities. Konke lokhana ngumkhankaso wama-Democrat, okuyabe kukhankaswa ngo-Obama, okuyabe kukhankaswa ngo-Joe Biden labanye abangabe besekela uKamala Harris.